Inkampani ebona ngokuhanjiswa kwamagagasi omsakazo we-SABC isivimbe amagagasi la ukuthi afinyelelwe ngabantu abahlala phandle kwele South Africa kungelambhadalo okuyinto etshiye uzulu weZimbabwe edaneka kubi. Inkampani yeSentech icitshe amagagasi la izolo yatshiya inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe zisemnyameni. Abantu abanengi bebebukela imisakazo ye-SABC egoqela o-SABC 1, i-SABC 2, i-SABC 3 le-ETV kungelambhadalo besebenzisa ama-free-to-air decoders alungiswa kwele China agoqela i-WizTech, i-Fortech, i-Filipao le-Vivid. Abalokhu besenelisa ukubona inhlelo ze-SABC ngabahlawula ku-DSTV ngenyanga. I-SABC le-BTV eyakwele Botswana zihambise iSentech emthethwanindaba ngomnyaka odluleyo zifuna inkampani le ivimbe amagagasi azo ukuze engafinyelelwa nguzulu kungelambhadalo. iSentech yaqala iphikisana le misakazo le kodwa ize yavuma yasithatha ke inyathelo lokucitsha amagagasi la izolo. Uzulu weZimbabwe ubebukela imisakazo le ngoba esithi owe-ZBC awulanhlelo ezithakazisayo kanti njalo usekela ibandla leZANU-PF. Omunye wabacitshelwe i-SABC ngunkosikazi Sinethemba Moyo yena othi udane kakhulu.
Eyi, yazi sengiphambanisekile ngoba phela uyakwazi mina wami okukhona ukuthi ekhaya nxa kungela i-entertainment ugcina usiyabukela i-TV yakomakhelwane. Yikho thina besihamba sesiyabukela i-TV yakomakhelwane e-South Africa ngoba eyethu le i-ZBC iyehluleka ukufaka i-entertainment lapho ukuthi sibukele. Pho-ke inyuzi ekade sizibona khona ngake zisitshele ezinye izinto esizifihlela lapha ekhaya lethu asekuyikuzibona. Kusokusi-affektha kakhulu ngoba sesizavuyela kulapho kade sivele singafuni khona and ungananzelela namhla bengivukele yona i-ZBC. Kade sokumele kungene enye iklipu yokuthi besitshengise ukuthi bekhuluma ngendaba nsakwazi ukuthi bekhuluma ngendaba zani. Kwehlulile ukuthi yona le iklipu ingene kwagcina lowo mfana kade balinyizize siNdebele eseqolisa esecontinue sesiya phambili. Kunini kulokho kuthiwa ngikhona iya-improva kula nto e-improva. Okunye sikuthi khonkona siyawazonda sili but abantu bakhona be-ZBC kaba-improve ama-services abo sigcine vele sesiqina sesiyabukela komakhelwane. Yikho sizasikhala nge-TV yakomakhelwane.
Udaba lokuthi nxa lifuna ukuyifinyelela i-SABC sokumele liyebhadala phela ku-DSTV liza kwenelisa yini?
Ungananzelela i-DSTV i-$32. Nxa ungakhangela ukudubeka kwethu lapha elizweni, abantu abaningi which are ama-civil servants ahola malini ukuthi engakwanisa njengobana abaningi vele are they earn less than $200 ngenxa ngisizo kumbe ngasokwatshintsha. Akunjela ukuthi ungayikhipha yini $32 ule school fees ulabo renti usiyabhadalela i-TV? Angazi-ke lapho kodwa kuba lobunzima sibili. Kodwa thina sokukhaleleyo ukuthi ngale yethu le ekhona i-public service broadcaster le iyaba competitive layo ilethe ama-programs afunwa ngabantu. Kade singakhangela i-entertainment kulabo murini wanasi into zakudala angaphi ama-programs nala afunwa ngabantu kwehlulane ukuthi siwafake. Sibe seza kuthiwa kudonethwe ama-OBVs akhethi izinto ezifunwa ngabantu. I-media yangikhona i-one-sided yakunanzelela yikho kathe konoko kukaphula abantu.
Unkosikazi Sinethemba Moyo yisakhamuzi sakoBulawayo ongomunye wabantu asebecijelwe amagagasi omsakazo SABC.